sizamile ngesikhathi esikhona ukuthi sithinte indawo ezehlukeneyo zelizwe. Ngathi wonke ama-province angenile, lama-districts angena. Lanxa nje kulezi indawo esithe sazithiya ngenxa ukuthi isikhathi esingasekho. Iqiniso abantu abaningi sebe bakwazi ukuthi besikhuluma ngani isekelo sombuso, indlela esifuna ukuthi sibuswe ngayo, yilaba esizabapha amandla okusibusa. Njengoba sesifike kathesi sesisesigabeni lapha esitesa ethula, sethula umsebenzi siwethulela ku-Zimbabwe Electoral Commission. Abayibo abazabona ukuthi ukhetho luhanjiswa ngendlela efaneleyo. Thina ngapha ngukhophak sizaba singenangena lathi sibone ukuthi luqhutshwa ngendlela enhle ebalulekileyo.
Kuyini okuza kwenzakala ngemva kokhetho lwe-referendum?
Sithi impendulo ithi yona abakhethi ukuthi yebo uyes ngesintu nguyebo. Kutsho ukuthi sokuzabuya futhi kithi thina ama-parliamentarian sihambise umthetho njalo ephalamente siyekhuluma ngaleso sikhathi sesiyibiza ukuthi yi-bill. Singayiqoqa kundlu ephansi, i-lower house, uye ku-upper house, ungaphumelela sosiya ku-president siyasayina ukuthi sesithole ukuthi ayi-act of parliament, umthetho ozasebenza eZimbabwe. Nxa siyi-act of parliament kutsho ukuthi sesizathatha ingxenye ye-constitution esifuna ukuthi ingene kukhetho oluzayo, sihle siyifake uzisebenze. Kuyathi lokhu esingakujahanga, kuyathi ngesikhathi sibe lokhu esikungenisa singenisa, but ugwalo lona olesekelo sombuso omutsha uyabuvela lukhona lusebenza lubusa iZimbabwe esikhundleni sesekelo esidala eseLancaster House.
Kodwa nxa ugwalo lolu lungemukelwanga ngabantu ke?
Nxa abantu bethu bona bafuna indlela endala ukuthi babuse, akula nto esingayenza, kusemandleni abo sibili. But ungubani ongafuna isigqoko esitsha? Ungafuna isigqoko esidala esilezigamba ezifika phose amathumi amabili kulokuthi ugqoke lesitsha yakwentsha enhle ebukeka abantu ehambe kubuka.